i-turn out le ingani iyathembisa abantu baphumile ukuzovota lanxa abantu bebethukile ngemvana kwesigameko esenzakalayo esukwini ezidluleyo lapho esa-athakwa khona ngabalandeli bezanu-PF batshaya balimaza abantu balimaza impahla ezinjengemota lo muzi kacandidate wethu. Abantu baphumile njalo izanu-PF iqhubeke ngema-tactics ayo okuyi-intimidator abantu bokwethusela abantu bebefake ama-deski abo within 300 meters of ama-polling stations. So kube yima-complain ebesiwafaka sikhulumisana nama-presiding officer ama-polling stations phose wonke. Into esinanzeleleyo thina njenge-CCC kuba izeki injangelamazinyo iyesaba ukuthi idile lezanu-PF isebenzise umthetho, bebesisaba ukuthi balandele abalandeli bezanu-PF laba babakhuze ukuthi basuke lapho lokhu abakwenzayo bebebhalisa abantu nxa abantu sebeqeda ukuvota bekuthiwa hambe ebhale ibizo lakho kwamanye ama-polling station njengedwaleni thendi bebenika abantu ongama-drink ukuthi hayi ungaqeda ukuvota hambe ebhalisa uphiwe i-drink ukuthi usukile. Betshela abantu njalo ukuthi hayi bavele bale ndlela yokuthi babekwazi ukuthi lo ovotileyo uvotile iphi party. So bathe bazabakwazi ukuthi nxa ungavotela ngezanu-PF bazaba le ndlela abazadila ngayo nawe. Kodwa sinethemba lokuthi abantu baka-ward 4 bazavota bevotele ikusasa, bevotele inguquko lanxa siphakathi kokwethuselwa okungaka.
Kuvotwe ngokuthula ikakhulu khona ngapho eyisiza lasematobo, akuzange kube lezehlakalo esike sazibona kunsukwana ezedlule.
Okwalamhlanje sisakazi ngingathi akubanga lesehlakalo engingasibamba ngithi hhayi kulo zibani ochayiweyo, kodwa khona kube ngubalayo ukuba abantu bayethusela ngendlela ezithiyeneyo. Lokubhodabhoda kwiimota eziningi ezinye ezingakwezanu-PF, ezinye njalo izimota ezingelama number plate, khonokuhlana uvele kuyindlela yokwethusela abantu ngoba abantu sikhangelela lokhu kwenzakalayo amalanga layo edlule ukuthi abantu bavota kodwa abantu bavota bethukile bayabona into inyamazana le ezanu-PF ivele isingenza anything. Lakhathesi nje sikhangelele ukuthi ukhetho njengoba solusiyaphela sokusiyaqalisa ukubala nelanga selisiyatshona. Abantu bakanti umthakathi uvele usebenza ebusuku sokumnyama. So i-team yabantu njengilayo abaningi ngabalaqinisa ukuthi ntambama sokumnyama izanu-PF izasiphatha njani. Kodwa abantu into ejabulisayo ukuthi bathi kube mnyama kube kukhanya sizakuma sivikele amavoti ethu sonke sibambeni lapha ku-ward 4 insizwa.